Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuMpumfu 2024 ngoCape Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Phambili kokubambana. Pambile mfukuko pasla ba kenges silabo yini
umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU PF lizajezisa kabuhlungu amalunga ebandla leli athothozela ongezwani. Izakhamizi zikhala ngokwenziwa ngabemba amatshe aligugu kobulawayo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kweBotswana bakhala ngokuncipha kwamathuba emisebenzi. Zonke lezi ndawo lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibandla leZANU PF lizajezisa kabuhlungu amahlongandlebe akubandla leli athuthuzela okungezwani. Wethule lokhu ngesikhathi kulokuxozela kubandla leli phezu kodaba lokusuka kumbe ukuhlala kwakhe embusweni kungafika umnyaka ka-2028. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa owethule amazwi la emhlanganweni wedale le-Central Committee eHarare namuhla uthe kulamalunga ebandla leli abaphikisana nalokho okuthandwa nguZulu kazange aveze amagama alabo abenza lokhu loba nje kusobala ukuba kubangwa ukuthi asuke kumbe ahlale esikhundleni kungakafiki umnyaka
ka-2028. There is need always that against infiltration and the waywardness within party structures. We must decisively deal.
Kumele silwisane labasilwisayo sikhathi sonke lamahlongandlebe laba abafuna usilwisa kumele sibalwise sisebenzisa imithetho yethu.
Lokhu kuza ngesikhathi kule mbiko ethi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ufuna ukuthatha isikhundla sikaMnangagwa singakafiki isikhathi sakhe sokusuka esikhundleni. Kodwa uChiwenga kakhulumi lutho ngodaba lolu. Ubekhanya ezondile uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni lo.
Pambile kubambana. Pambile mpucuko. Pasla ba kenges. Silabo yini?
Hayi kulungile. Qhubeke ngomsebenzi.
Ibandla leli liqhubeke umhlangano wedale le Central Committee lo ulandela owenziwe izolo owedale le Politburo ngesikhathi kulungiselwa umhlangano omkhulu owe annual National People's Conference. Ozaqhutshwa kobulawayo ingcitshi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba kulokulwisana kubandla leli ngenxa yokungazakali kokuba uMnangagwa uzatshiya isikhundla sakhe kumbe hatshi ngo-2028. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulokutshaya amanzi amnyama kubandla elibusayo.
Yikho ngingazi ukuthi nxa yena esithi yena kulezigiligiqi emhlanganweni weZANU ezifanele zishaywe ngoswazi. I want to uchon yena gagazage athena laba abathi bona ngabe ebusa kufikela 2030 gabathuli kazanga atsho njalo yena uyabe sithena angisoze ngidinge ithuba lokuthi ngibuse okwesithathu ikho yilami ngisithi kufuna bela angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani lo ubaba lo.
Umnomzana yeBeth Jamuka oyibandla le People's Unity Party laye uthi kuthunqa intuthu kubandla leZANU PF ngodaba lombuso kamongameli.
Abanye bafuna uChiwenga angene njengamanje, abanye bafuna uMnangagwa aqhube njengepresident until 2030. But uMnangagwa sefailile izinqumo zakhe zonke, ama promises aka Emmerson Mnangagwa.
Kulabanye abathi udaba lolu lulakho ukukhulunywa emhlanganweni ozaqhutshwa kobulawayo, kodwa umnumzana Thethi Ncube okunhlanganiso ye Leaders for Africa Network uthi umhlangano webandla leli kawusoze ukubeke kube sobala ukuba ngubani ozathatha intambo zombuso ngo-2028. Umnangagwa usekhulume kathathu ngokuthi kafisa ukuqhubeka esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe lokhu ekhona. Abakuphikisayo lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sokumele kungene omunye esikhundleni lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kuduma kuze kudabuke izindlu ngesikhathi kugejwa ilimestone ephumula kwaBulawayo. Edolobheni leli kuke kwaba lokudonselana njalo phakathi kwezakhamizi Richmond, Cowtle Park lenkampani ebizama ukugiga isamende duzane lendawo lapho okulahlelwa khona izibi ebizwa ngokuthi ingozi mine. Konke lokhu sokuthiye abantu abaningi kwaBulawayo bezondwe okwamagama ngokwenziwa ngamakampani emba ilimestone lokunye. Bakhona njalo abalonde udaba lokwenjiwa kwamatshe aligugu balethula ngokugcweleyo kumabonakude. Unqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uduma kuze kuzwele ebantwini abahlala ePhumula abathi inkampani yemba ilimestone isebenzisa amahola atshaya kuqaqamba endlebeni njalo kudilize izindlu. Le ndwangu lazo sezibaleka kwezinye indawo kwenjiwa khona amatshe aligugu. Kwesinye isikhathi lubamba nki uthuli oluthunqa emigodini yekampani yakwele China eyeWali Inquiry Private Limited. Phezu kokunanzelela okwenzakala edolobheni leli, inhlanganiso yamazwe wonke e-Accountability Lab encedisa uZulu ukuba zilwele njalo kusetshenziswa umnotho welizwe ngemfanelo ibambisane lezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association vethula lolu daba kumabone kude olulesihloko esithi Time Bombs, the Impact of Urban Mining on the City of Bulawayo. Ikansili ithi kuvele sobala kudokumentari le ukuba abantu abaningi babhekane lenhlupho ezimangalisayo ezidalwa ngamankampani ale migodi kobulawayo. Ukansila kaWard 28 uNtando Dlovu uthi umasipala kasoze aphinde avume ukuthi kwembiwe amatshe aligugu phakathi kwedolobho njengoba kuvela ukuthi kuyingozi kubahlali. Uncoma kakhulu okwenziwe izakhamizi zeCountry Park ezizimeleyo zalela inkampani yakwele China eLabenmon Private Limited leyi inye ukuba avule imigodi yokugaya isamende engozi mine. Amankampani la acine evunyelwa ikansili ukugaya isamende eUmvumila eduzane leUnited College of Education okungela zindlu zikaZulu. Umqondisi weAccountability Lab uMnumzana McDonald Lewanika uthi idokumentari abasanda kuyethulela uZulu iveza udubo oluzahlala lezakhamizi okwesikhathi eside.
There are obviously concerns from residents around the pollution.
Obona ngenhlelo kuBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi yaBikel Siziba laye uthi bafisa ukusebenzisa idokumentari le ukuthi kuhluzwe kabanzi udaba lokwemba amatshe aligugu emadolobheni.
So kusuka lapho idokumentari le izasetshenziswa as an advocacy tool ukukhulunywa nabameli abahlukeneyo.
Izakhamizi zePhumula zikhala ngokudabuka kwezindlu lezambuzi, umsindo kanye lothuli oluthunqa emigodini emba ilimestone duzane lezindlu zabo. Unkosikazi Anastasia Chikuni Uthi badlela evalweni ngoba kuhlala kudutshulwa amahola emigodini le. Inyamazana lazo sezivaleka kule migodi le. Umnomzana Trust Mkhwananzi uyakufakaza lokhu.
Izindwangu sezibalekela umsindo sisizohlala lathi ekumlasango. Zemfuni zelo sezifika ekumlanoni.
Banengi abakhala ngothuli oluthunga emigodini okwenjiwa ilimestone. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi baqanjelwa amanga ngabanikazi memigodi le ukuthi ngeke kuqhamuke imikhuhlane njengofuba, i-tuberculosis, ngenxa yothuli olugcwele indawo yonke.
Akukho ozasizwa ngaphana kuthiwa uyayelatshiswa ngoba abantu babe bebulawa yizifuba.
Inkampani ye-Walin Quarry yona ithi sincedisa izakhamizi zephumula ngenhlelo ezehlukeneyo ukuze iyamukelwe ngabahlala kulindawo. Isikhulumeli salinkampani, umnumzana Roderick Moyo, uthi babhadala imali yabafundi abalichumi lesitshiyangalombili 18 ezikolo ezehlukeneyo ephumula.
Ungakhangela ngomnyangombi yonke inkundi la. Some of the houses have been a crack before the mine.
Izakhamuzi zilethemba lokuthi i-documentary ehlelwe i-accountability lab izanceda ekwethuleni iziqondiso zomthetho obunjwayo i-Mines and Minerals Bill elakho ukuvimba ukwenjiwa kwamatshe aligugu emadolobheni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingungcwele Dube.
Sasidlela evalweni izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa kulandela ukwanda kwezihlakalo zokudutshulwa kwezimuli elizweni lonke jikelele. Ukuthi uzokhuluma lo usipha lolo daba.
Kumaviki amabili asanda kwedlula kudutshulwe kwabulawa imuli yabantu abayisitshiyagalombili 8 elokishini le-Orange Farm esezansi kwedolobho le-Johannesburg. Laba bantu babulewe ngumnini weshabhini ngemva kokulwa lelunga lalo umdeni ebilifuna ukuthenga utshwala. Ekupheleni kwenyanga uMpandula kudutshulwe kwabulawa amalunga emuli alichumi lasitshiyagalombili 18 endaweni yelusikisiki esabelweni se-Eastern Cape. Phakathi kwenyanga kaMpandula nomfumfu kuphela kulezihlakalo eziningi zabantu abadutshulwe sikhathi sinye, ama-mass shootings, kugoqela abane 4 abadutshulwe eDurban labayisithupha 6 abadutshulwe elusikisiki njalo. Bathitibele ababulawelwe izihlobo zabo. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Lorraine Maisha uthi nguye yedwa lengane emunyayo abasindileyo ekudutshulweni kwemuli e-Orange Farm.
Ngaye ngapha emva komkhukhu ngafika ngalala phansi. Ukulale kwamphansi ngiyambona ngiyezwa la amabhulethi pa 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 pa. And ngiyezwa ukuthi la mabhulethi la usebenzisa isibhamu sokuqala. Azaphela wathatha isikhashanyana ngamuzwa uyakhokha futhi washaya. Anko right namanje angakabelieve.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi izehlakalo zokudutshulwa lezi zenzakala ubusuku lemini endaweni abahlala kuzo ikakhulu eHillbrow, Beria laseYuvel lapho kuhlala khona beZimbabwe abanenge. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Stembi Nkosi Skosana uthi sekusesabisa ngoba bavikana lalokhu kufa nsuku zonke.
Abaningi abantu beZimbabwe ngempela abadutshulwayo. Sihamba kumaphala almost every week. Abantu bethwala bethwalelwa khonale ekhaya eZimbabwe. Kubuhlungu kakhulu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube yena othi usizi ukuthi uthola sekulabanye beZimbabwe abaphathekayo kulobu bugange.
Into ethusa kakhulu leyo sokuzima lokuthi sihlanganele labanye senze ulutho sibuthene ngoba awusazi ukuthi sodutshulwa lapho umsedutshwa. Ngesikhathi esiningi labantu abadutshulwa isikhathi esiningi ababoshwa. Yiyo into esabisa kakhulu. Abantu bayaganga kodwa i-rate yabantu ababoshwayo isigange eziboshwayo incane kakhulu.
Konala amaviki asanda kwedlula kudutshulwe oweZimbabwe otshayela imota yeBolt eBeria. Zinengi izehlakalo zokudutshulwa kwezalwane zeZimbabwe ezibikwa mihla yonke lasemalokishini afana leThembisa leSoweto. Umphathi Ntambo ogada lwendaba zamapholisa kwele South Africa, uMnumzana Senzo Mchunu, utshaya phansi ngenduku esithi noma kanjani amapholisa azawuqeda du lo mkhuba wokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Kodwa ke uMchunu uthi lokhu kuzadinga ukuthi umphakathi aphatheke kule impi.
Siyanicela bantu bakuthi silo phaya eGqeberha ba amaphoyisa awazoni zangoma awakwazi ukubhula athi kunesibhamu phaya nakulowa musi nakulowa musi, adinga thina ukuthi sisebenze nawo besenze umsebenzi wabo.
Ngokusho kwezibalo zamapholisa phakathi kwenyanga kaNtulikazi loMpandula nyakenye bekudutshulwa abantu abangamachumi amathathu lane 34 ngelanga. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. UMnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lweMelika olubona ngezomvikela kuthi kulobufakazi obuveza ukuba eleNorth Korea selihambise ibutho kwele Russia elizalwisana lebutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amabandla aphikisayo kwele Namibia kabafuni ukuba inkampani yakwele South Africa iRandcom iphatheke kwezokhetho okuluzayo kulelo lizwe. Abakubandla le-People's Democratic Movement batshengisele emigwaqweni izolo bekhonona ngokuza ukwenziwa yinkampani leyo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelene leMelika, kulabanye abathi kuza kuba lodlakela ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lweMelika lonyaka ngolwezi, kodwa kulabathandabuza ukuba kungenzakala lokho kweleMelika. Ukhetho lukamongameli kuncintisana owayengumongameli uMnumzana Donald Trump okubandla lama-Republicans lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas, Texas, kunapha eMelika.
Baba Dube, mina ngokubona kwami mbona ngathi akusoze kwenzakale lokhu. Kungathi wethusela okukhona, kodwa-ke akusoze kwenzakale. Mbona ngathi imithetho yakhona iyala ukuthi kungaba lodlakele. Lungaba khona, kodwa-ke udlakele lokhona luza phanga masinyane luqiniswe ngoba kuya ngomkhokheli upresident oyabe ekhona. Ngoba kathesi upresident okhona nguBiden, nguye ophethe intambo kwezamabutho lamapholisa lomvikela welizwe.
Kodwa kuyabe kusijoni eMelika ungaba lodlakela?
Kuzabe kutshengisa sibili ukwehluleka lokwehla kwe-America ukuthi kube lento enjalo nxa kube khona. Ngoba ngithi nxa bekhuluma bathathela kulokhuyana kuka-January 6 okwakuyikho okwakutshotshozelwa ngulo owayephethe ngaleso sikhathi u-Donald Trump.
Kodwa ubona ngani akusoze kwenzakale, kumbe vele kungaba lo mthonsela wakho nje?
Kungenzakala ukuthi kube lo mthonsela wakho, kodwa kangikuboni ngoba abantu labana benza lwana udlakela lolwana luka-2021 abaningi bakhona babotshwa basemajele bonke laba. Mbona ngathi bakubona ukuthi kakulula ukuthi kwenziwe khona ukuyani.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseDallas, Texas, khonapha eMelika. AbeZimbabwe abakule Botswana bahlalele evalweni ngesikhathi umomo womnotho welizwe leli uqala ukutshengisa impawu zokugudeka. Ukhetho oluzayo lwenza njalo isimo lesi sibe sibi kakhulu ebantwini bokuza, kubika umqondisi Dube weStudio 7.
ele Botswana lizaqhubeka ukhetho evikezayo ngesikhathi sisiba sibi isimo somnotho esidalwa ungathengwa kwamatshe aligugu amadayimani emhlabeni wonke jikelele. Abadabuka eZimbabwe abahlalela uzweni leli bathi balakho ukuthwala nzima ekutholeni imisebenzi. Lo nyaka ele Botswana lithengisa amadayimani okusuthisayo amatshe la eyiwo abambe umnotho wakuleli lizwe osokudalwe ukuthi amanye amankampani abike ukuthi kungakhala isigumula emsebenzini. Umnumzana Fortune phakathi wakule Zimbabwe lebhizimusi yokulungisa okufana lamafriji uthi sebeqala ukubona uncipha kwamathuba kwemsebenzi.
Imsebenzi wakathesi isisuba skesi. I think lakhona singakhaya ukuthi khona kule there's a high unemployment rate ekhona elizweni okwenza ukuthi abantu mhlawumbe begcina sebezenzela nje. Like on my side, the market is very flooded now. Uthi umuntu engakwazi nje ukulungisa into encane, they now go on their own.
Uphakathi uthi lokhetho oluzayo luzafaka uthandabuza kwabanye ikakhulu abakubhizimusi.
So far angikwazi ukuthi kungazala ngoma kuma-elections, but abantu, you know, when it comes to izinto ezinjalo baba lokwesaba ukuthi mhlawumbe baspende more bengakabikwazi ukuthi bona kahle kahle what is going to be the outcome yama-elections.
Baningi abangasela msebenzi okwamanje kwele Botswana abagoqela bokuza abayidinga nsuku zonke. Unkosazana Simangaliso Dube ohlala eHabron uthi isimo kwele Botswana ngezemsebenzi siyaguquka kusiba lukhuni.
Ukuthi sifake ukudla etafuleni khonokho ukuthi sibesebenza sibeyimsebenzi senza amaphisijobho sisebenza ezindlini, but lawo amaphisijobho asatholakali lasezindlini zangkhona, imali yangkhona incane. So iqini ngasasenelisa ukuthi senelisa ukuthi sithumele ekhaya siphinde sibhadale nerenti ngapha ngoba into zangikhona lazo sezidula.
Uthi noma isimo sesiguquka kwele Botswana kulokho kulobubelo uma uqathaniswa lekhaya. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi isimo somnotho lezinsuku sizatshiya abanye abeZimbabwe bebhekane lobunzima ngoba uzaba lenguquko ngendlela abantu abasebenzisa ngayo imali.
Abantu abavela elizweni leZimbabwe singabakhuthaza ukuthi kumele balungiselele ngoba kukhanya after elections kuza kuba nzima. Isikhangele ukuthi kuzaba worse kusiya phambili ngoba masikhangele vele kuzaqala ngokuthi uchaye bona laba abavele bezenzela wona ama-peace job lawo. Ngingumuntu nginje ngicabanga ukuthi ukuthi ngikhathe umuntu azongiwashela, ndingumuntu azongigezisela, ndingumuntu azongi-ayinela, kungalula ukuthi ngiseve yona le imadlana engiyithweleyo ngizenzele lowo msebenzi.
Ele Botswana lona likhangelele ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ozayo ukuthi mhlawumbe isimo sokuthengwa kwama-diamonds ingakhuphuka. Kodwa kwakhathesi uhulumende soxwayise izizalwane ukuthi zibophe zigcine ngoba ungela mali kusikhwama selizwe. Okunhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana uNomzana Sifa Sithuma uthi ngaphambi kokukhangela umnotho uma kuvele kulokhethwa elizweni abakuza bazibuza imibuzo emningi.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba noza ngena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olutholele ukuze. Ukuthi labo abangenayo nxa bethe bangena kutshoni ngathi, you know, kumbe kuyini abakuhlelileyo ngathi singabantu bokuza, uyabungakwazi. So yes, we are very anxious.
Ele Botswana lizaqhubeka ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu ngeviki elizayo kulokufuthelana phakathi kwebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP kanye labaphikisayo wona ayethisa ebandla leBDP umlando osebenzana lebandla leZANU-PF ekuphekaphekeni impumela yokhetho. Lokhu sekufake abeZimbabwe emehlweni kaZulu eBotswana ngesikhathi kuthiwa abanye baphiwe isithupha ukuthi bavotele ibandla leBDP kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Ngomqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSiyabona kwele Botswana.
Lokhu ethi Tibele uKenneth Dube indodana kaGogo ubelodumo uRose Nyathi ongcwatshwe izolo eLady Stanley Cemetery. Lapha uKenny uxoxa loEzra Jesus Banda.
So mama selele angazi ukuthi ngiqalise ukukhuluma ngandlela bani njengoba benjilo kwamanye ama video mama ube ngubaba ube ngumama kimi imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani. Ngiyayibonga injiye ngisendaweni engcono kakhulu nomelele namuhla simfihlile lapha imshiye ngile themba elokuthi noma mbhekane lezinhlungu zempilo ngiyakwanisa ukuzivula.
Wena-ke umuntu ofundileyo njalo-ke ule degree lakho le-engineering kodwa ugogo ngumama wakho ngiyawufundisa njani umsebenzi ngekho mntanam ngena lapha uthenzemagedi wafundisa
umama wamfundisa well ingayithi skill yokudinga imali well i-business yokuthengisa kodwa iskill ngiyasithakazelela lesi skill ashiye imfundiso sona abantu abaningi bayathola ukuphila kiso abaningi bayaphumelela benza izinto ezimangalisayo kakhulu ngiyambonga umama ngokumfundisa lesi skill ngoba siyaphilisa silethi silo lokho engikuthi ngama people skills you develop people skills at the same time kuyakwenza ube umuntu oxhumana labantu abaningi kakhulu iskill esingadisa empilweni umama ngiyamthanda kakhulu ube beyintombi elolaka kakhulu kodwa ulakwa lakhe ngilibone kulithando kimi ulaka lwakhe belingayisilo lokuthi ngeloku ngizonda kumbe ukuthi amphathe kubi ibiyindlela yakhe ukumfundisa ngaleyo ndlela ngiyakhe indlela eyunique kuye ngifundile and amboni kulo lutho engafisa ukulitshintsha ngesikhathi sisonke entweni zonke amfundise zona.
Lo ngukenny Dube indodana kagogo obelodumo urose nyati owekhuluma ezasibanda westudio 7 ekobulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli bestudio 7 elisithumela yona ngewhatsapp.
Ninjani bathokazi bakithi, ninjani ilizwe leli lakithi angeke lize liphumelele ngenxa yenkokheli ne-government yayo ehlukumeza abantu. Kambe shuwa makazovimbela ukuthi amabandla azimeleyo atholiswe izimali ngaphandle kwamazwe, nalabo khona manje sokungalaba ama-journalist sokuthiwa khona bakhuluma izona, kusho ukuthi bona bahlala nje bacathamela umphakathi danokuthi bona babheke ilizwe ukuthi umnotho bakhona nemisebenzi bakhona baqakethisa udlame.
Salibona sithu sokwendinjani emagumbini amanomhlaba wonke selivisa amazwenduduzo emdenini agogo manyathi osesishile angalale ngokuthula ugogo wethu, gogo ebesimthanda kakhulu angalale ngokuthula. Siyacela kodwa nje kwenza ukulungiswa kulabo dokotela namanensi abamnike imedication e-wrong babotshwe bajezele izenzo zabo ezimbi, because nami ngikhuluma kanje yiloba mncane wami owasishiyayo ngendlela efanayo bamnikeza imedication ye-cancer engenayo i-cancer yahle yamqedelela yambulala wasishiya emhlabeni. Ibuhlungu kakhulu le nto yenziwa ezibhedlela ekubeni ama-medication akhona siyawathengiswa, sithengiswa ama-medication arong, kunikezwa abadala ama-medication arong, begcina belahlekelwa zempilo. Kubuhlungu kakhulu lokhu. Kanti umbuzo wami uthi amadokotela namanensi wona lawo abesenza lo msebenzi, umsebenzi lo awupasele noma kanjani? Ngoba udokotela owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong, unensi owazi umsebenzi wakhe angeke anikeze umuntu i-medication erong. Omethoni fanele bayibhekisise le ndaba, nabaphathi bezibhedlela bhekisisani le ndaba. Bayaphela abazali bethu, ziyaphela izihlobo zethu, siyosala sizintandane singela abantu abadala ngenxa yele nto ye-wrong medication.
Studio 7 basakazi bethu abahle esimamela indaba zenu imihla lemihla, nina ngidlulisa ukubonga kakhulu ku-Eza iqiniso engilizwe elikhuluma kumama wodumo uRose. Ukhulume iqiniso okudingeka ukuthi amakhansila lama-politician ayenze okufaneleyo, bayekele kuphela ukugcwalisa izikhwama zabo bengacabangeli abantu abansundu, abantu abahluphekileyo mayelana ngento yezibhedlela. Lokhwana okube kukhulunywa ngu-Ezra kuliqiniso. Kunzima ukuthi ungasurvivor kulelani lizwe ungenamali. Abazama ukuthi le nto bengayithathi ukuthi besokwanda izondo kuyu-Ezra ngendlela ukuthi ukhulume iqiniso. Yila ukhwana okukhulumile u-Ezra liqiniso. Abazama ukuthi basebenzele abantu, becabangele abantu abangelalutho, abanganayo imali.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ngingakhohlwa i-live doc yalandela ngesikhathi esilandelayo. Hhayi-ke sokusala namhlanje isikhathi asavumi. Ulivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo Kip Stube. Lalelani ke i-laptop. Yezo.